Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mtokazi omuhle siyalamukela kumsakazo we 7 namhla ngomvulo mhla ka 13 kwenkwezi 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje ibandla lezanu-PF lithi umnumzana Nelson Chamisa kumele aphume esikhundleni sikamongameli webandla e-MDC. Kodwa ibandla le-MDC lithi kuyamangalisa ukuthi elezanu-PF liyaxozela ngokwethulwe ngumthethwandaba okumayelana lobukhokheli bebandla leli.
Kuyafana nokuthi umakhelwana edayi lapha ekhaya lapha kumakhelwana unkosikazizwana kayisiye nkosikazi okuzalwa nkosikazi lamakhelwana wakhe. Kangibe yini engakhethela umakhelwana ukuthi inkosikazi lakhe akube ngubani.
Kunzima okunye okumangalisayo ukukhulisa abantwana kwele Melika. Sizalethulela umculo kaCharles Banda, zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abalandeli bebandla leZANU-PF bathi kumele umnumzana Nelson Chamisa achiye isikhundla sikamongameli webandla leli njengalokhu okwethulwe ngumthethwandaba. Bathi abangeneli kulokhu okwenzakala kubandla le-MDC loba befuna ukubona uChamisa, ngoba bafuna ukubona uChamisa elandela imithetho yelizwe. Umthethwandaba we-High Court usanda kwethula isinqumo esithi uChamisa kangenanga ngemfanelo esikhundleni sikamongameli webandla le-MDCT akhethwa khona ngumuyi uMorgan Tsvangirai. Omunye walabo abathi uChamisa kumele aphume esikhundleni lesi kungakenziwa umhlangano omkhulu weCongress ngeviki ezayo ngumnumzana Joseph Chuma webandla elibusayo.
Ukungena kukababa uChamisa esiya phezulu asiyo nto eyaphuma ime kahle, yinto eyajijumezwayo. Angazi kumbe kwakuyikuncindezela umama wamakhupha owayenguye owayekuvice president owayekhethwe edaleni le-Congress yabo e-MDC yini, kumbe yikuthi zingenele yini, kumbe yikuthi yinto esifazana yini. Angazi, but khona lokhu kwenzakalayo kwenzakala ngaphandle kokomthetho webandla le-MDC. So yinto vele esingayithanda kuziwa ubana ukukhwela kwaba kuJamisa esiya phezulu yinto engazangenziwe emthethweni.
Siyabona ke kulabanye abantu abathi kukhanya ngazani ibandla leZANU-PF lilesandla konke lokhu okwethulwe umthethwandaba. Ungathini, ungatshela abantu thini khona?
Into emangalisayo mina yikuthi kona abantu bathanda ukuthi bona nxa kule nto emele iphume endaweni engayisemthethwandabeni ngale, nxa kungeke kufeza yabo sebehlele kuguqula bekuze abantu asengeyipolitiki sebeabantu ayizanu-PF. Kodwa mzukwana, nxa imthethwandaba ufake isinqumo esandini yabo uzezesithi ahanta bona-ke bezule kulowo yelokhu nalokhu nalokhu, that's being double standard owenziwe ngabantu khonapho. Abantu kumele bevume ilizwe nxa uthe wadliwa edliwa peacefully and gracefully, ukwamukele uyokhangela ubana uphamanise nga kunokuthi every time nxa kuphume impumela engahambelani lawe usuphikisana nayo. Pho wena usufaka lo muntu ofuna ukungena kuresi okugijima ulula ngokufuna unumber one, nxa waso number one uzihayi vela kuhambanga kuhle. Sure, uzaba ngumuntu enjani nxa usuka njalo. Abantu abafunde ukuthi kona nxa into iphumile ngendlela engasiyelele ekhangelele ngayo bakuvume, bathi gracefully accept. Ngaloko engakwenzayo mina phela ngampopo ngakonsuyeni ngemva kwakho konke lokhu engakwenzayo la, kodwa ngingaphikisa ukuphuma ekhethweni bekhetha ijahalelakomoya e-challenge. Angizange ngitshone ngisiba kumbe senzani, ngavuma ngathi hhayi intando yabantu mina sengihlala phansi. Ngelele-ke u-Charles akadidizelani le-button leyo lami labafuna ngiyisekele khona ngizamsekela, noma engo-MDC nangezanu-PF ayizitsheli ngingabhala nakuntwitter nakufacebook konke nakuyo personal into zakandoda. Nxa ubona sokunzima nguya mina lami and the pool of knowledge is that we live in the number of the end of the day. Sifuna abantu bethu bahlale kuthi ekhona abantu bamukeli.
Uma baxwayisa uthini abantu be-MTC ngakona ukuke isinqumo esithethwe umthetho ndaba. Kumele benze.
Nxa uthamisa epopular exactly that is. Ngakayenze into efaneleyo athiye njengokuthetha umthetho ndaba babiza iCongress njengokuthetha umthetho ndaba nalwana uqazazongelwano ngiyabe ngu-SG kabiza iCongress angabe uthamisa ayemudla umakhubhe eseyafika ake sesiba ke ilida yenzithi epheleleyo engelabo ngumbundi engumbi ngalokho okukhona kathesi isesimbe zozathi kanti nxa uvele ukwazi ona upopulelo uyabusesabani khona ukuthi wenza into lanti sithi kona rule of law landela phela umthetho umthetho uthi kona awukho lapho okhona ngendlela eqondileyo so lungisa ulungisise ubuyele kuhle kuhle angahle aphakuthamkithi hayi okay isondaba sikhulumile ngiyakuvuma lokwana hayi asabenge icongress dazazongela kwathi ngu-S G zizi icongress ntoda bayenzi icongress afika azinda konakade anikabaso into enjengaleyo.
Umnumzana Joseph Chuma ngumsekeli webandla le-ZANU PF siqoqelaye ekobulawayo. Abalandeli bebandla le-MTC bathi kuyamangalisa kakhulu okukhulunywa ngabasekeli bebandla le-ZANU PF. Ake sizwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda webandla le-MTC ekhuluma ngodaba lolu.
Savela sakutsho kusukusela ekuqaliseni ukuthi iZANU injongo yayo ngeyokuthi idilize amabandla wonke aphikisayo kusukusela ngo-1987 leze beginye zapho. Umbono weZANU ukuthi afuzange iphikiswe. IZANU iyakwazi ukuthi yona kayenzelanga lutho olumangalisayo abantu beZimbabwe nabantu beZimbabwe babefuna ukuthi bebuswe ngomunye umbuso otshiyeneyo. So ngenxa yalokho-ke bazama ngazo zonke indlela ukuthi bedilize i-opposition engabi khona. Akwakhathesi abana enye i-opposition ngaphandle kwe-opposition ekhokhelelwa ngubabuChamisa. So bona-ke ngokubona kwabo ukuthi sibisikile bekwanise ukuthi bephile beyiZANU bekuhulumende kuze kuyefika ku-2023 kufuze ukuthi be-destabilize i-opposition. Nxa bengasakwenzanga khonokho kutsho ukuthi abantu bazasukuma, bangasukuma abantu besesiye esithwedeni ubukhokheli bayabelawo obuvela ku-opposition yona leyo okuyikho okungafunwa yiZANU.
Uma sikhangela-ke bona bakhanya ngazani bathi uChamisa kasuke ngoba kathesi sokusobala ukuthi ngazange angene ngemfanelo esikhundleni lesakiso sona. So khonokho-ke ukukhuluma kwabo khonokho kini kutsho nxa usukhangele sibili usujula sibili akutsho ukuthi kumbe bafuna ukuthi lina ligcine lidinga umuntu abamfunayo.
Baqalisanga kathesi, baqalisa ngabomathe madanda bakukhuluma bephuma nakuradio naku-TV bonke nabomtswangwa bonke nabochiwenga besithi bona ngabe kuthiwa kuyangena uzibani uChamisa nguyophambanisa i-MDC. Anti yabona ukuthi khonokho gift kuyafana nokuthi umakhelwana edayi lapha ekhaya lapha kumakhelwana unkosikazi lwana kayisiye nkosikazi ofuze abe unkosikazi kamakhelwana wami kanye ibe yimi engakhethela umakhelwana ukuthi ikosikazi lakhe ngakube ngubani. So-ke iZANU laphana kusobala ukuthi bona bafuna ukuthi bethi thina kasikhiphe umuntu abangayisiko abamfakayo. Umuntu wafakwa yithi njalo njengangiye umuntu wafakwa yithi uyakhitshwa yithi hatshi ngeZANU. IZANU kabayenze nje khonokho akuyikho abatshentshela khona ama-election. Batshentshe ama-election besithi bafuna ukuthi befake umbuso omutsha, bafuna ukuvuselela umkhono, bafuna ukuletha imisebenzi. Yikho esikukhangelele ukuthi bekwenze bethiyane lathi ngoba thina sazifakela umkhokheli wethu, nguye umkhokheli esihamba naye. Awungeke watshintshwa ngasemadali. Ukhuphe abamfunayo, ngubuDouglas Mondlosi amfunayo, hhayi mbonakani bangabathatha. Bebafake izikhundla kuZANU khona ngayo.
Yebo, nabathi phela linganza khona ukuthi siqhubeke la ngekhongorosi yena ebuyayo labo selephula umthetho. Bayakhuluma phela la
sibani. Hayi, umthetho bona abathi uyabe wephula thina kasiwazi. Ngoba abantu yabona ukuthi ijaji nomuyalo ongayikhangelisisa kuhle yakhanya ukuthi yabhalwa ngumuntu owaphuma lokhuphe oku-MDCT. Thina kasikho ku-MDCT. Thina sasuka kudala kwe-MDCT saba lewethu iparty kukhuphe waphuma naye wathi yobaleka lebizo ethi MDCT. Uyakwazi ama-election adlulile ethi simile saba yi-MDC Alliance. So ukuthi umuntu ehambe esithi yena uhambise court umkhokheli we-MDCT hayi asikwazi ukuthi abe sitsho bani. Ngoba wethu kazange ngevelelwe ngumkhokheli we-MDCT ngu-MDC ngumkhokheli we-MDC Alliance and kathesi siya kuCongress, iCongress yethu yiyo yakhetha umkhokheli bethu, asitshelwa ngamakhotho ukuthi senze njani.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumlandeli webandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Sixoxela eseHarare. Nanku kwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe namuhla. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi abaqondisi ababili bohlangothi lukahulumende olubona ngezemigwaqo olweZimbabwe National Roads Authority sebetshiye umsebenzi ngenxa yobukhohlakali obusendaweni leyo. Ababili laba ngobebambe isikhundla somqondisi wezinara uNkosazana Mathlene Mujokoro lobehlolisisa ukusetshenziswa kwezimali uMnumzana Shadrack Matengabadza. Sokubotshwe lezisebenzi zezinara ezifika phose amajumi amabili okucatshangelwa ukuthi zantshontsha imali njalo zazifumbathiswa ngabantu ababedinga amacince ezimoda. Uhulumende uthi ukubotshwa kwabantu laba kuveza ukuthi kunenge okwenzakala ezinara lapho kulokubukhohlakali obumangalisayo khona. Kusanda kuvezwa ukuthi izinara ibihlawula abanye abaqondisi bayo imali enengi yokulungisa inwele lokuzilolonga ngemithina yakulezinsuku ebizwa ngokuthi ngama-gym ngesilungu. Iphephandaba leThe Standard libika ukuthi uMnumzana Kembo Mohati lo-retired General Constantino Chiwenga abasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa bahola inkulungwana ezilitshumi lane zamadola $14,000 ngenyanga. Libeka ukuthi lokhu kuvezwe emaphepheni asemthethwandaba afakwe unkosikazi Tambuzani Mohati osesehlukana loMnumzana Kembo Mohati. Unkosikazi Mohati ufuna ukuhlawulwa imali yesondlo uMnumzana Kembo Mohati efika inkulungwane ezilitshumi lantathu zamadola ngenyanga $13,000. Akwaziwa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uhola malini ngenyanga. Uhulumende uthi induna uFelix Nhlanhla Mangwe Ndiweni ukhulume kubi lentethelo yezindaba ngokuthi amazwe entshonalanga kumele afakele inkokheli yebandla leZANU-PF ezinye izijeziso zenotho ukuze ibone ukuthi konke lokhu ekwenzayo kwele Zimbabwe akuqondanga. UMnumzana Nick Mangwana okuhlangothi lukahulumende olukhangelane lokwethulwa kwemibiko uthi izijeziso zenotho lezi zibhidliza ilizwe leZimbabwe. Lokhu kubikwe liphephandaba leHerald. Iphephandaba leChronicle libika ukuthi ilizwe leZimbabwe lisanda kuthola izigidi phose ezingamajumi amathathu amadola $2.7 million ekuthengisweni kwendlovu kwele China nakwele Dubai. Indlovu iyathengiswa ngemali ephezulu yalethela ilizwe leZimbabwe inkulungwane ezedlula amajumi amane amadola $41,500. Kwamanje-ke sokuyisikhathi senu phela siyakwazi ukuthi kumele lilethe phela imilayezelo etshiyeneyo lisebenzisa iWhatsApp kunombolo ethi 0120246530318. Ake sizwe ukuthi abanye benu batheni namhlanje.
Benjani, sasiyaphila. Hayi bakithi sesiphila nzima lapha eZimbabwe shuwa. Amafutha kambe nxa se-R85 lapha emakhaya ichukela siyi-R70. Siphile njani kanti kuyenzakalani sibile elizweni lethu leZimbabwe? Yike sakuvotela yini bakithi? Alike lisincede sibile uhulumende lokhona. And lapha emakhaya abantu benkosi sithwele nzima. Sinatha amanzi edamu ale dothi ale zibungu. Lokuthi kuyenzakalani? Asila zibhorani lapha ekhaya iplampi. Singabantu abadubekayo bakithi shuwa. Asikwazi ukuziphephele ngaphi, siyenzeni kanti kuyenzakalani sibile emakhaya lapha? Siyabonga.
Ngingufidele Sincube ngiseBotswana wakwakhathesi, ngisebenzele eBotswana. So kade kulo mamazali, umamazali behlala estanding sethu eplazini okuthiwa kuseFox. I think kungaba yi-10 kilometers or so usuka khona, nxa usuka emganwini usiya khona eMadokoti Street. So incwadi le engiyithumezile ngikhula liyibonile enikezwe ngamapholisa kuthiwa find it by mhlaka 15 sibe sesisukile endaweni nale ukuthi indawo leyo sasiyithengile kulo waba kuthiwa ngoDube isa owayesinika indawo leyo kukhanya ukuthi wayetshelwe likhiwa iplazi leyo. Sesinesikhathi sinkama 8 years to 9 years hlezi khonapho. so sokuthiwa mhla ka 15 sibe sesisukile sihleze okungekho emthethweni. Yikho ngithi bengicela ukuthi nxa sithi 7 senelisa asingesigethele ukuthi vele kuhamba njani ukuthi sikuzwisise kahle kwinto kwangkhona. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani size sikamthakazi, size sikamzelikazi kamashobana okhulumayo nguPaul umfaka amasuku bhansi etsholotsholo embi yakhona inkomo zakhe ngiyazishiya ziphuza ziphushane emaklebhini kwaze phela umfula ngithi ugwabaza yabuya awubamba amanzi bakithi okusenhliziyweni yami okungihlupha kakhulu indaba yebhoso kwenzakalani kwakhalanyonini kwezikamashobana kwenzakalani mthwakazi vuka mthwakazi siyilungiseni lendaba sibone ukuthi singaphuma kanjani kuyona naye nanti phela iqembu lethu lidlalela emsileni welogu yeligi yasekhaya eZimbabwe ye ikati inkinga ekuphi sibe sakithi nanku phela sisiba namahloni sizo zahlekisana ngathi iqembu elikhulu kangaka kambe shuwa abantwana bakababa iyo nje into emphathisa ngamahloni futhi enthelela inhliziyo yami bebuhlungu kakhulu izihlobo zikathixo ye hayi okunye ke hayi into zomhlaba basiyazeka zindlulo kodwa ke nanku phela isizwe sakithi bakithi sithona sisiyaphansi kuqhubekani kanti kwenzakalani eqenjini lakithi ke elakamthwakazi iHighlanders iphosa ngenkani ithila moya
linjani mina ngingumoyo owesilovela uhlupho lwami olukhona ngikhala ngalabo abathi abantwana besikolo kumbe umntwana angatshayo thina ukukhula kwethu sakhula sitshaywa yikho namhlanje siqondile yikho namhlanje silezindlu ezimileyo singakhangela udubo lwabantwana soluyandile kade singakhangela kobulawala kunsuku eziphelileyo kubotshwa abantwana abangu-130 yindaba naleyo eyalethwa nguhulumente yokuthi kuthiwa umntwana akasatshaywa umzali ungatshaya umntwana sofaneleyo utshiswa mbona ela kusasa labantwana mina liyabe lilahlekile bona abantu abatsho njalo bona bakhula ngalesinesikhathi sabo bakhula betshaywa befundiswa betshaywa beqondiswa indlela namhlanje ngizwa kuthiwa umkhulu lokuzento kuthiwa udiwa amazinga ngizwa isihluleka layo ukuthi aphi incazelo eqondileyo ethibile engasetshenziswa ekulayeni abantwana ngizwa igagaza akula ngenye indlela engalayo abantwana ngaphandle kokuthi umntwana ethuselwe atshaywe ngoswazi kufanele kusetshenziswe uswazi ezikolo mina owami umntwana sibili ngiyalule ngiyami ngatshela umbalisi ukuthi owami umntwana akatshaywe ngoba thina yikho sakhuliswa ngakho savela sakuthola kukhona lokhu kunye kuyimithetho sokusiza labantu othi umuntu akucabangileyo esindlini yakhe ibuye efakele athi sokungumthetho okwelizwe lonke akamboni kuhamba ngoba bona balaba abantwana nxa bengafuni ukuthi ababa abantwana kabatshawe lokhu zikabalule lapho abavimbele ababa abantwana ngoba thina bethu abantwana sifuna beqonde njengathi khathesi abantwana kwamba bedawa benathi okudakwayo loba phambi kwabadala ababhenimba nje abasayisabi ngoba umzali kasenantsho amandla amandla asephombe ukuthathwa ngumthetho sithathwa nje ngumuntu ocabangileyo ukuthi yena akufanele ayenze lokhu abe kuthathe kufake ebantwini sokuzisinda thina abadala okunye okuyimithetho sokufakwa sisakuzwisisa ukuthi ngokuyimithetho okuqondileyo ukuthi isizwe siyakheke kumbe sokungokuyimithetho okuphomba ukuthi asazi ngoba isizwe sakusasa angiboni lapho esiya khona xa singahamba nemithetho enje umthetho kawuvele ube ngumthetho oqinileyo oyamukelwa ngumuntu wonke ayikho nto ube ngumthetho womuntu ozifakela wona ahla uqinisa ahla adingikho sokufanele kwenziwe ngabantu amboni and mboni umthetho lowo ungabuye ebantwini singawala asiwuvumi umthetho lowo njengalo ngiyabonga
ye siyabakhulu-ke labo abafisa ukusithumezela imilayezelo yenu lisithumezele kuwhatsapp kunombolo ethi 01 202 465 0318. Sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafutshane ilizwe leMelika leChina aqhubekela phambili elwisana ngokuthengiselana impahla. EleMelika lisanda kukhuphula intengo yempahla eyenziwa kweleChina. EleChina lithi lalo lizakhuphula intengo yempahla evela eMelika. Kube sokusithi ke ilizwe leSaudi Arabia lithi libulele amalecacha afika phose ichumi esabelweni seKatif. Ilizwe leli lithi amalecacha la abefuna ukuhlasela wele iSaudi Arabia. PS. Ngasi sikhangela ke kwezi ezihambelana lokwemelika. Lamhla sixoxa lonkosikazi Sithabile Dube ohlala eGeorgia khonapha ke kwelemelika.
Ngivela eGwanda lapho engidabuka khona kodwa ngendele eMbelengwa.
Ye, akusitshela ukuthi ungaphi khonapho ke ma?
Mina ngiseGeorgia eDouglasville. Phansi Atlanta.
Kunjani konapho?
Hayi, kulungile nje kuphela ukuthi sikhumbula khona ngasemva. Njalo izinto nxa uvele ngowenye indawo uyajwayela kodwa esingazijwayeli. Ngamafitshane ngingathi kulungile.
Kodwa kunjani ukuhlala elizweni leli leAmerica?
Akulula, kufanele uzimisele. Ma wabuya ungutishala ungazikhangeli ukuthi uzaba ngutishala lapha. Ma wabuya ungudokotela ungazikhangeli ukuthi uzaba ngudokotela. Uzangena phike ngumsebenzi ozawuthola.
Ye, siyabona ukuthi imisebenzi vele itshiyene kakhulu njalo abantu bayazigqaja ngemisebenzi yabo. Kwenziwa kuyini ukuthi kukhanya abantu bezigqaje nje ngomsebenzi loba nje abanye abantu bewelisa kwamanye amazwe?
Bayazigqaja ngemisebenzi yabo abantu. Abanye bayabe sebehambe baya phambili. Baba ngonesi abakhulu, baba ngodokotela abakhulu, baba ngabatshayeli bezimoto ezinkulu. Abanjalo abazuze imisebenzi ephezulu, hayi bakhanya bayazigqaja, abanye abazigqaji. Kube lalabo labo abazuze imisebenzi enjengokuthi bagezise izindawo, okunjengokuthi ngingathi housekeeping, kumbe ngithi abancedisayo kwabagulayo. Abanye bayazigqaja, abanye abazigqaji. Babonga ngoba bekwazi ukuthi lapho abavela khona kube kuzima.
Singathi ongani kuzima kakhulu ukuhlala kule Melika kuyini?
Kusendaweni yokuthi ubhadale lapho ohlala khona. Akula kusasa, akula nini. Nxa sitshaya isikhathi bhadala. Njalo obunye ubuzima lapha eMelika yimpilo. Nxa ungawelwa yikwehluleka, ukugula, ukuya esibhedlela, hayi kuyabiza. Kube sekusithi nxa ungela insurance kukudube kakhulu. Nanxa unayo insurance esikhathini ukuthi nxa ungelatshwa besibekhangela ukuthi kwelapha kwakho kubathathe isikhathi esinganani, kumbe imali enganani, imithi yakho inganani. Nxa ususiyathatha imithi kumbe nxa usubhadala ukuhlala, insurance ibhadala okwayo, na usubhadala futhi ukuthi hayi kanti insurance ingene ngaphi kanti njalo iyakingenele kodwa-ke imali ibe phezulu. Lokho sithi yikhophe.
Ye, akufani lamanye amazwe aseduzane anjengeCanada, kumbe lamanye aseduze khonapha?
Angithembi ukuthi kuyafana. ECanada bathi ezempilo hayi kuchiphile.
Unkosikazi Sithabile Dube udabuka kwele Zimbabwe siqoxela eseGeorgia khonapha ke kwele Melika. Okwamanje othi siboneke ukuthi abantu bathini khonapha-ke kufacebook. UPamela Khumalo uthi MDC Alliance baliqembu elimi lodwa kodwa basebenzisa impahla ye-MDC. Sike sizwe-ke kuthiwa-ke silobaba lapha ecingweni, sike sizwe ukuthi silobani baba Bhekisipho, kunjani?
Ye baba, kunjani?
Ngiyaphila kakhulu, uvuka njani kodwa?
Hayi, right.
Ye, namhla sikunika 1 minute sibili, ukubona njani ofuna ukukhuluma ngakho khonapho. Andifuna ukukhuluma ngeposo.
Ya, abathenga ama-players lawo bantu.
Uhamba njani kodwa?
Abathenga ama-players, FBI players. Badlala i-game bayazi i-game grand. Then, the only thing amele bayazi FBI players.
Yikho ngazani kuyahlupha, eh?
Ya, because uma ungabona umuntu ongaperforme right, I mean, umele umkhamise ku-reserve fight, then buy a good player. It's not a good thing.
Yes, I was a cool game. It's got Sako 1 minute, such child is from Lerakuba.
Okay,
okay, Papa. It's Dr. Slomunia, who have a repetitive money, quoting his student Loban. Hey, good journey. Yeah, I will post a local 1 minute exactly. Mama Chan, one of the locals are a local post.
Hayi bubu hayi yasifisa isithunzi kodwa mina bengisacela ukuthi bonke abantu abadala mhlawumbe nalaba ababedlalela ibhoso ngoba behlale phansi behlanganisa amakhanda uma kufuneka izimali kuzanye kudinga izimali iqembe elikhulu kangaka ma kuzothola iyadlala eshadini kuzoba into enjani kodwa
kungalunga kodwa yekuhai
hhayi kuzolunga nje kufuna nje ukuthi kuhlabe phansi kube nomcabango ojulileyo kakhulu ngayo ibhoso liqembe elikhulu kakhulu lelo vele kungawusa nesithunzi
selizweniampela
ma kuthiwa yayile nto
ye siyakuzwa kakhulu hhayi sibuke kakhulu ungadini lokusasa esikhathi duba ya okay babayi siyabonga kakhulu ke abantu abangenileyo khonapha ke emsakazweni wethu kwezomculo lamhlanje wothi sizwe ukuthi silobani sibona ngazani silo Charles Banda uCharles Banda sibili ngwesunduza nange uCharles Banda akele muzwe
empileni yami ngikhethewe ngenhlizweni yami kuzohlaluthandula empileni yami ngikhethewe ngenhlizweni yami kuzohlaluthandula thandolako thandolako thandolako
igama lami ngu-Charles Banda ngisuka lapha emagwegwe ngazalelwa koBulawayo khona lapha ngo-1987 ibizwe lami lwesteji ngumataba ngalithathela kubabami the late Simon Banda the pioneer of imbube the founder member of Sunduza Dance Theatre okuthiwa yiSunduza Poet Vital so mna thethi nesebhedlela umsebenzi ngikhuka ilegacy yakhe ngathela mithi engifunde okuningi ekusebenzeni kulokhu ngangayenzi into zokuhlabela ngikari ukwenza ngo-2013 after ukushona kukababa wami yikho lapha ngaqala khona ukusebenza khona into zama-art
ndiwe chikondichanga ndimakukhonda ini ndifuna ukhalezanga ukhalepa mtima wanga chikondichanga ndimakukhonda ini ndifuna ukhalezanga ukhalepa mtima wanga
emtimeni yami ngikhethewe ngenhlizweni yami kuzohlaluthandula empilweni yami ngikhethewe ngenhlizweni yami kuzohlaluthandula thandolako 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 thandolako
mina kathesi ngi-artistic director kusunduza dance theatre yimese ngiqhuba isunduza last year sike saqhuba umsebenzi omkhulu kakhulu esikhethe sawuhambisa e-ground town e-eastern cape tri-national art festival sahambisa i-second production okuthiwa ngu-voices from the rock ekhuluma ngematopo kanye loBulawayo
ngaphandle kwakho sandla sami uwe kuphela samtipatshela si balomona balomona samtipatshela si wemapeli
empilweni yami ngikhethewe ngenhlizweni yami kuzohlaluthandula empilweni yami ngikhethewe ngenhlizweni yami kuzohlaluthandula thandolako 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 thandolako
kathesi sikhangelele ukuthi sihambise i-production okuthiwa The Adventures of Robert Moffat nayo it's a historical production adaptwa from umadari ka-Robert Moffat ku-National Archives of Zimbabwe so lo msebenzi sikhangelele ukuthi siweze next month mhlaka 26 June sase sikhona le e-Cape Town National Art Festival siperforma leyo show
ye siyabonga kakhulu ke salethulela ihlandla lesibili kusasa singakehlukani ngokuthi sikhangele indaba ezikhokhela namhlanje ibandla le-ZANU PF lithi uMnumzana Nelson Chamisa kumele aphume esikhundleni sikamongameli webandla le-MTC kodwa ibandla le-MTC lithi kuyamangalisa ukuthi i-ZANU PF idingani ebandleni leli siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu okwamanje olubhalelisayo uKip Stube.